bathenga bembona bajabula abanye bakhala izinyembezi bathi sidinga umkhululo ngasikhulula lakanye kube kuhle kakhulu sekuvakatsheleni izindawo insiza South ekuseni yamuyamukela ngendlela enhle sawahlangana lama structures akhe ukuthi ebone ukuthi izindawo lezindawo ama structures akhona bajabula kakhulu abantu bathembisa futhi ukuthi noma kanjani sonke sesifuna i-change azisela ndaba ukuthi kwenzakala sesifuna inguquko fokachamisa sicela manje ukubana usiguqulele izimpako sonke sizaba ngamva kwakho ngoba from 1980 40 years kathesi siloke sihlupheka singelakho esiwenzayo esilakho emini wavakatshela emzingwane imzingwane yona uyithole iphuphuma njengamanzi sahlangana labo futhi abakhokheli bomdabo wahamba wahlangana lama structures engikubonileyo ngizwe nami ngimangala ukuthi isizwe esingaka isizwe esikhala sithi kona siyokulandela jaha isikhathi obani engena sesifuna ukubana sitshintshe sesikhathele sesihluphekile
uChamisa uyathembisa ukuthi la kanjani luyeza utshintsho kuyini elikubonayo ebantwini okulipha lowo mhlandla
baba iqinise engakutshela khona ukuthi izano ithi noma ihleli ithwethe emathebele South yindawo indawo yabo ngokubana ngo-2018 MTC Alliance azange ithole isihlalo yathola isihlalo sabasinye so bazitshela ukuthi indawo yabo engingakutsho mina njengo-chairman ngumgcini sihlalo MTC Alliance ngaleso sikhathi futhi ngangumgcini sihlalo esakunanzelelayo ukuthi abantu bakithi bayahlupheka abantu bakithi bayathuselwa izane yasebenzisa lesi vote buying ikwazi ukuthi abantu bayahlupheka bathembisa abantu imigodi bathembisa abantu ukuthi bazabaholisa izimali ngenyanga yathembisa abantu ukuthi bazolungisa imigwaqo bathembisa abantu ukuthi bazaba behola noma bengasebenzi abantu bakithi ngendlala eyiyo babethi ngabe campaigner belethe amagonyeti omumbu besiza kubobhnabheki umhadi abantu babona ukuthi ngcono bavotele ukudla than ukuvotela inkululeko ezakhulula abantu abantu so silokhu sikhuluma labo abantu bema-South ukuthi khona babe ngabantu abacabangela imuli yabo sibona ngani kuzaba lo tshintsho olukhulu kakhulu inguquko izaba khona ngokubana siyaqhuquzela ukuthi kabayiregister siyaqhuquzela ukuthi omunye nomunye ngaye lo mntwana kumele iregister siyaqhuquzela kubo sebhuku ukuthi asisebenze ndawonye singabheki ukuthi iparty lelongwayiphi iparty